Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilijumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Siti zimkize zimkelele Zimbabwe. Umezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Siti Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kwele Britane.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye $10,000 liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinart Investments yathola itenda yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasichiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i $200 hachi i $10,000. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i $300 hachi i $3,000 iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani le mali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakale ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo entengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela amafasibanda.
Siti zimkize zimkelele Zimbabwe. Umezwa abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Siti Zimbabwe ilokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament ngu-speaker ubaba uMdenda. Umzeli wakhe uKenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi 2,000 to 3,000 imhlolo, yikho sisithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma iparliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepairment kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakale njalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abande tshontsha besidla imali zesizwe sinjengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lo baba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo icorruption asithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakampani lawo ama briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani ngawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalachaba mahlabe zulu sibuhlungu sibambwa ngaphansi sisizwa ukuthi iParliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele iexecutive esingathi ioversight yiko ke siyadana sithi umthetho the anti-corruption lamapolisa lo attorney general nanti icala mahlabe zulu siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda, utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba.
Vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena abantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e1 nge-9000 yinto embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobwenza ilizwe lingayi phambili, ilizwe lingathuthuki, ilizwe lingaqhubeki ngoba bavele abantu laba abani bangamasela. And kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa. Sesibona abantu besiphunga ukubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngaphi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwa computer okwenzakalayo abantu bengananzelele?
Angibona ukuthi kuyaqala lokho kwenzakaleyo, ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni. Kanti bese ngiphinda ngithi mina uhlupho lusuka lobe khona ulokhe kwabuya izijeso zenotho ezethuleli ilizwe. Ilizwe leli selithenga izinto emkotweni sokulamarana okuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto. Lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa amamaski besiya the protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha zezimali. So into evele ihlale senziwa ngibusela nje uvele bukhona aba angikwazi ukuthi buzaphela sokuthen lo buselo bunje.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kwelebhilitane. Inkokheli yamazwe omhlaba igoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kwelemelika emhlanganweni weUnited Nations edolobheni leNew York. Kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kwelengilandi ngoba uhulumende welebhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnanga kwayena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Sibanda ekobulawayo.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathaleni North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli naso zeneli sikuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o United Nations owamazwe o United Nations ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba ngokunjalo abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabikhulunywa la ngaso kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe abazonda umongameli abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo ngakho ke akelibone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanqa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumela into ezingayisizo ezingamanga.
Umnomzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe ukumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo somelo weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona kodwa ke akusizi zingalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana ephidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona lizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthokozela ukuye emfeni ukuthokozela ukuye funeral ayisiyo indlela eqondileyo leyo kanti ke futhi singakhohle ukuthi kumenywa ku funeral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo hulumende weZimbabwe lezenzo zika hulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe ukungahlonipha umthetho ukuhlonipha isekelo sombuso ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe ukuphatha kabi ama reporters abezemisakazi ukuphatha kabe bezenhlanganiso ezizimeleyo ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo ukugcwala kwe-corruption lakho konke abavumelani lalokho ukukumema ku-funeral ukukumema nje ku-funeral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni
kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enqusiwe ngimele studio 7 ikhulumo ngeza Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda. Ibhanga le World Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see me? okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden weleMelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi mina ngiyaphila. Igama uLisiho. Studio 7 bengithi namcacela ama message avulo bakithi ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyacela kunini ngivaka ama message angavulwa. Eyekwa nje kanjalo ngiyacela bandla. Ngiyacela namnike imali ama ngathi sathanda ukukhuluma lento ukuthi FDA sinezifiso zezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Kwethu uhulumende omusha manje ngoba yisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha osebamba bamba lapha nalapha. Ya kodwa isokunzima nakhona emazweni ayise kafika sibuya siqothe. Kodwa into ekhona ukuthi hayi lo umbuso khona lo ezanipiva hayi uyehluleka kwacaca nje ukuthi uyehluleka kuningi. 42 years akusinto encane. Abantu bayalamba manje semazweni. Abantu bayalamba nesebenza bayitholi.
Studio 7 njani? Balanda wethu ama record. Atilaba utokwa imali yashontshe eZimbabwe ishontshe hala. Amapolisa aphakathi kuyoli chuthi bengehluleka ukuthi bebamba abantu kwaphana beshontshe emini labo. Baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekhoyo.
Salibonani ku Studio 7, salibonani ngiyavingelela. Ngivingelela ku Chris Gandhi, ngizovingelela ku Gibbs Dube, ngizovingelela uNtungameli Nkomo, ngizovingelela lo Gainer Gumede, kuma Gumede, ngizovingelela lo Sithandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma koma kwalela village. Ngaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibi laba abavotela izano. Abavotela izano. Umuntu maye siyafaka uxa sibili phambili kwegama elithi izano. Uyabe ethatshiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona. Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Bulawayo to Tsholotsho akusela thara lapha. Sokuluxezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eTsholotsho usiya kwesiphepha. Sokungamagodigodi. Kodwa kuyamangaza abantu belokhu bethi zanu even labakhona khona ngale balokhu bethi zanu kuyaxaka ukuthi umuntu uyabe suka ethatshiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi ikhulumnyaka nalozayo sike sizameni i-CCC. Ngiyaphinda futhi sizameni i-CCC sibone ukuthi yona izafanana yini lezanu. Engani eboreni kuyatshintshwa njani u-coach kambe kungahlala ku-coach o-1 right eboreni kunapho kulokhu kuluzwa ibhora iloku iluza. Hayi bakithi asitshintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uzanu izanu sibili uyabe uthathiswe yini. Ngiyabonga.
Sarbonani ku Studio 7. Abasakazela indaba ezimnandi ezingathatha uhlangothi. Ezimnandi zonke zibuya zidibene nje. Landelana ubonandi. Ucela ukuphendula ubaba lo othi seCape Town lami ngingaphi Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale eSouth Africa ngutshamisa. Ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela. Kuzothiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxa engafuni ukuvotela i-MRP akayeki akubanzwana ngamandla ukuthi umuntu ehambe evota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotela i-MRP. Kumbutho umuntu ususwa ngodlame abanye bethi ye-MRP lodlame bewathi nithini kwacha kwacima. Hayi asekeleni ukukhuluma. izindaba ezinjalo ezobantu bakithi. Nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephumelelayo ephumayo. Khanyela ubona ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona imthwakazi. Kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa asiwumqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni. Like manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi. Thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi. So zilanzamani ukuphuma nje ebunyameni lingene ekukhanyeni. Ngiyabonga.
Bonani sanibonani Studio 7. Hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili. Ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani. Asihloniphaneni singathethisani. Especially abantu bemathebeleleni. Yekani ukugcikana lingathethisani. Lingathethisani. Bonisanani kahle. Kunzima kwamoshakala. Vele izinto zamoshakala. Ye kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha. Angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha. Ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangene ekhethweni kuhamba njani. Abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo. Kanti kuyenzakalani. Sicela niseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi ke namavele equmile izwe ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni. Uyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani. Kusuke kungabonisi. Ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo nxa uqunyile izwe umuntu kangeni ekhethweni njengoba kulo khetho nje umqondisi akekho lolu khetho olukhona kuhamba njani khonapha ke seluleke khona lapho.
Salibonani, 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 livuka njani izulu kandaba. Ngiyakhulumisa, ngiyakhulumisa lapha. Okhulumisayo nguMoses. Moses Mdimba, Moses Mdimba from Binga laphana eKariyangwe, eKariyangwe ko Chief Shansali. Ngiyakhulumisa bafowethu. Ngithike ngikhulumise nje kuphela, ngikhulumise nje kuphela makuseni angaka. Ngiyabonga. Thwalumba kaphathi kaphathi kamphathila, ndale kuthi njuje, njuje mulule milwangu, ilwa jitonga. Andiyandisha kuambusha kaphathi kaphathi movie o eIndebele. Ndinolinda lumba kaphathi nasha ba yasili zigwa audio yange njendo kuphambeko mobushonto kwangu. Ya igwa ino ndile muBotswana mwendebede khaboroni nse khaboroni Botswana kwamanje. Njengoba liyazi nani ukuthi ilizweni lakithi lakweZimbabwe ayilifile. IMathebelele ndikayikhangela, IMathebelele ndi always ikhangelelwa phansi. Akulantuthuko, akulamsebenzi kobulawayo. So sithwele nzima bakithi. Yikho sabalekela kwale Botswana. Ngiyabonga ukukhulumisa. Thank you.
Studio 7, Studio 57, ninjani? Thina siyaphila. Ya, nathi siyacela bakithi nifunde umessage wethu. Siyacela ngokukhulu ukuyithoba. Mina ngisathanda kuphawula lana ukuthi nathi sisinje semazweni abantu sathanda ukuthi ilizwe lethu nani libe right, sibe nemisebenzi. Kanti khona uma kungabusa ibandla elilodwa libuse for the 2 years, ngalokho phezu kwalokho kubonakala ukuthi lilahluleka nje nokuthi likwazi nje ukulungisa noma yini. Ngaloyo yena othe ungena kwahle kwaba worse, kwavele kwabheda yonke into. Lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years ngale. Asikathi angeke sithi 4, 3 years akayenzi next, uhluleka ngisho noma yini. Khona lokho abengithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezame nje, ikunikezwe nje ithubusina eke izame sibone ukuthi yenze.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano. Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe. Kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba siqoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine. So kungene kwenye ifase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi. Njalo le morali yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezazama ukuthi bebhombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya avela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hayi ele Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory amanje. Ngibona ngani ngxenye ifase yempi leyo leyi siyatshintsha sebezazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isikhathi nxa sibheka ukhanya sebebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle kwebutho e-Ukraine. Njalo abaningi sebedawutha khona ukuthi alivele kuyini wakuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi be-turn against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babecanti kaba yinto yabengena bephunge qede masinyane kodwa mbona ngani ayisiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwanga abantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbona ngani sabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo be-turn against uPutin.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola eMelika afosa afika phose inkulungwane ezilijumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo7 PM kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.